UMathewu isahluko sechumi lambili. Ngaleso sikhathi uJesu wadabula emasimini ngesabatha. Abafundi bakhe babelambile, baqala ukukha izikhwebu badla. Kodwa kwathi abaFarisi bekubona lokho bathi kuye,
"Khangela, abafundi bakho benza okungavunyelwayo ngesabatha."
Wathi ikibo,
"Kalifundanga yini okwenziwa nguDavida mhla elambile lababelayo, ukuthi wangena endlini kaNkulunkulu wadla izinkwa ezahlukaniselwe uNkulunkulu ezingavunyelwe ukudliwa nguye lababelayo kodwa ngabapristi kodwa na? Futhi kalifundanga yini emlayweni ukuthi ngesabatha abapristi bayalona isabatha etempelini bangabi lacala na? Kodwa ngithi kini, kukhona lapha okukhulu kule tempeli. Aluba belisazi ukuba kutsho ukuthini ukuthi ngifuna isihawu kulomhlatshelo, ngabe kalibalahlanga labo abangelacala, ngoba indodana yomuntu iyinkosi yesabatha."
Wasuka lapho wangena esinagogeni labo. Kwakukhona umuntu olesandla esijwabheneyo. Bambuza bathi,
"Kuvunyelwe yini ukusilisa ngesabatha?"
Ukuze bamangalele, wathi ikibo,
"Nguphi umuntu wakini elemvu eyodwa uba iwele emgodini ngesabatha ongayi kuyibamba ayikhuphe na? Pho-ke umuntu udlula imvu kangakanani? Ngakho-ke kuvunyelwe ukwenza okulungileyo ngesabatha."
Wasesithi kulowo muntu,
"Yelula isandla sakho."
Waselula, sasiliswa saba njengesinye. Basebephuma abaFarisi becebisana ngaye ukuba bangambulala kanjani. Kodwa uJesu esekwazi lokho wasuka lapho. Abantu abanengi bamlandela, wabasilisa bonke, wabalayisisa ukuba bangamvezi, ukuze kugcwaliseke okwakhulunywa ngumprofeti u-Isaya ukuthi,
"Khangela, inceku yami engiyikhethileyo, othandekayo wami, othokoza ngaye umphefumulo wami. Ngizakubeka umoya wami phezu kwakhe, uza kuchumayela ukulunga kubo abezizwe. Kayikubangisa, kayikumemeza, kakho oza kulizwa ilizwi lakhe ezindleleni. Umhlanga ofecekileyo kayikuwaphula, lentambo yesibane ethunqayo kayikuyicitsha, aze aphumelelise ukulunga kunqobe. Lezizwe ziza kuthemba ebizweni lakhe."
Kwasekulethwa kuye umuntu olomoya omubi eyisiphofu lesimungulu. Wamsilisa kwaze kwathi oyisimungulu wakhuluma, wabona, amaxuku wonke amangala athi,
"Lo angaba yiyo indodana kaDavida na?"
Kodwa abaFarisi sebezwile bathi,
"Lumuntu uyabakhupha omoya ababi ngoBhelezebhule, inkosi yomoya ababi kuphela."
Kodwa eseyazi imicabango yabo, uJesu wathi kubo,
"Ilo lalo umbuso owahlukene phakathi uyachithela, lalo muzi ingabe indlu eyahlukene phakathi ingeme. Uba uSathane ekhupha uSathane wahlukene phakathi kwakhe, pho umbuso wakhe uzakuma kanjani na? Uba mina ngikhupha omoya ababi ngoBhelizebhuli, amadodana enu abakhupha ngobani na? Ngakho-ke wona aza kuba ngabathonisisi benu. Kodwa uba mina ngikhupha omoya ababi ngomoya kaNkulunkulu, lembala umbuso kaNkulunkulu usufikile kini. Umuntu angangena kanjani endlini yesiqhwaga aphange impahla yazo uba engasibophi kuqala isiqhwaga na? Kungkhona eza kuphanga indlu yaso. Ongelami umelene lami, ongabuthi lami uyachitha. Ngakho ngithi kini, abantu baza kuthethelelwa izono zonke lokuhlambaza, kodwa ukuhlambaza umoya kakuyi kuthethelelwa. Lo okhuluma ilizwi elibi ngendodana yomuntu uza kuthethelelwa, kodwa lo okhuluma ilizwi elibi ngomoya ongcwele kayi kuthethelelwa kulesi sikhathi lasesikhathini esizayo. Yenzani isihlahla sibe ngesilungileyo, lezithelo zaso zibe ngezilungileyo. ingabe yenzani isihlahla sibe sibi lezi thelo zaso zibe zimbi ngoba isihlahla saziwa ngezithelo zaso zalo yezinyoka lingakhuluma kanjani okuhle libabi na ngoba umlomo ukhuluma ngokugcwala kwenhliziyo umuntu olungileyo ukhupha izinto ezilungileyo enhlizweni yakhe elungileyo nomuntu omubi ukhupha izinto ezimbi enhlizweni yakhe embi ngithi kini amazwi wonke ayize abawakhulumayo abantu baza kuziphendulela ngawo ngosuku lokuthonisiswa ngoba ngamazwi akho uza kukhululwa langamazwi akho uza kulahlwa
abanye bababhali labafarisi basebesithi kuye
mfundisi sifuna ukubona isibonakaliso esenziwa nguwe
wabaphendula wathi
isizukulwana esibi lesifebayo sifuna isibonakaliso kodwa kasikunikwa isibonakaliso kuphela isibonakaliso sikaJona umprofeti ngoba njengalokhu uJona waba sesiswini sensikaba ichiye insuku ezintathu lobusuku obuthathu ngakunjalo ke indodana yomuntu iza kuba semathunjini omhlaba insuku ezintathu lobusuku obuthathu amadoda aseninivi aza kuma ekuthonisisweni kanye lalesi sizukulwana asilahle ngoba wona aphenduka ngokuchumayela kukaJona khangelani kukhona lapha okukhulu kuloJona inkosikazi yaseningizimu iza kuma ekuthonisisweni kanye lalesi sizukulwana isilahle ngoba yona yavela emkhawulweni yomhlaba ukuba ize kuzwa ukuhlakanipha kukaSolomon khangelani kukhona lapha okukhulu kuloSolomon nxa umoya omubi esephumile emuntwini uyadabula indawo ezomileyo efuna ukuphumula kodwa engakufumani ngakho uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo afikeke ayifumane ize ithanyelwe ilungisiwe abe sehamba abuye labanye omoya abayisikhombisa ababi kulaye bangene bahlale khona kuthi ukucina kwalowo muntu kube kubi kuloko kuqala kuza kuba njalo kulesi sizukulwana esibi
kwathi esakhuluma emaxokwini unina labafo wabo bema ngaphandle befuna ukukhuluma laye omunye wathi kuye
kangela unyoko labafoni bemi ngaphandle bafuna ukukhuluma lawe
kodwa waphendula wathi kuye omtshelileyo
ngubani umama na labafo wethu ngobani na
waseselulela isandla sakhe ngakubafundi bakhe wathi
khangelani nangu umama labafo wethu ngoba yilo lalowo owenza intando kwababa osezulwini nguye ongumfo wethu lodade wethu lomama